lolu cwangiso lwethule namhlanje eHarare ngabe magama network phansi kohlelo lokucubungula olwe-Citizens Manifesto le-Orange Door Research ephiwe igama lokuthi Citizens Voice Index ngabantu makhaza beveza ukungathuthiseki ngesimo somnotho elizweni. Inhlanganiso lezi bezidinga ukuthola ukuthi abantu bawubona njani umumo okhona elizweni. Abantu beZimbabwe bathi kukhanya kumnyama emuva naphambili ngoba umnotho ungamanga kuhle, inkohlakalo isingumkhuhlane phakathi kwenkokheli yezombusazwe lokungaphathwa kuhle kwamadolobho. Ucwangiso lolu olusebenzise umakhalekhukhwini ukuthola limpumela iveze ukuthi iningi labaphathekileyo ngabatsha bekhala ngendlela umumo womnotho obaphethe ngayo lobanje besithi umumo wezombusazwe usungconywana. Kutholakale njalo ukuthi abaningi abasemhlubulini emandebeleni yibo abanesilinganiso esikhulu sabangathuthiseki kakhulu ngendlela umumo womnotho ophethwe ngawo libandla le-ZANU-PF. Umnumzana Kudzana Izinabashe obesembuthaneni lo uthi umnotho welizwe awukaguquki laloba nje abantu beZimbabwe besinelisa ukukhuluma abakufunayo ikakhulu ebulenjini be-intanethi.
Ngiyabona into ekhona, into ekhona ukuthi there's nothing that's pretty much has changed other than ukuthi ku-social media sulaka ukuthi uyakhona ukukhuluma and everything, criticize and everything. But ikhonjani ukuthi uphele uyakhona ukukhuluma. But on the reality, imali ayisatholakali some more, percentage is even higher some more. Abantu imisebenzi still, you still can't get work some more. So everything is still as it is or even worse than as it was.
Omunye obesembuthaneni lo umnumzana Atifuni yena-ke uthi vele kalukamehluko phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lowayengumongameli uRobert Mugabe.
Lokhu kusho ukuthi abantu abaningi they are now interested and they are now conscious ukuthi beyenze ama-decisions othi lize lebehambe phambili, ngoba siyabona ukuthi eminyakeni edlulileyo bekungena that change and abantu now they are motivated. Why? Because babona ukuthi no, kuyinto esesikwanisa ukuyenza and mostly kungama-youth because ama-youth anamsebenzi and ama-youth yiwo afuna ukuthi ilizwe litshintshe. So lokhu kusho ukuthi Zimbabwe is ready for change and Zimbabwe not only open for business okhunywa Mnangagwa, and kangangokukhuluma kwesinye isikhathi ukuthi into eyenziwa Mnangagwa kuqala even from his 100 days, into ayenzayo yokubala i-100 days akula nto ayenzayo. And up to now wakhuluma wathi uzabopha bonke ama-criminals asarawunde umgabe, but up to now akula criminal obotshwe.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Leopold Mnende uvumelane nempumelelo yalolu sicwangiso esithi kuqakathekile ukuthi eleZimbabwe lifuna imisebenzi enje eveza sobala izifiso zabantu.
Ukukha ama-researcher nje so ngoba yiwo angasitshela ukuthi uZulu ucabangani, yiwo angatshela ukuthi abantu bona bafunani njalo bakhala ngayo.
Imagamba Network yazise ukuthi ucwangiso lolu luzaqhubeka lusenziwa ukuze ilizwe leZimbabwe lazi imicabango lemibono yabantu makhaza. Ngibe nesithu sengelingiseHarare, ngiwuGibson Bed.